Siyabonga silo ndoda ongu secretary wako Bulawayo province u Henry Dube onguye owachaywayo kanti njalo wadutshulwa ngisho njalo ngoba walimala kakhulu ekhanda lapha waopha kakhulu kodwa engingakutsho ukuthi senelisa ukuthi lanxa umumo wawungavumi amasotsha ezimbili izimoto zingahambi senelisa ukuthi simtholele i-private hospital samtholele i-ambulance eyakwanisa ukuthi imhambise esibhedlela ayekwalashwa ngikhuluma nje hayi usengumuntu ophilileyo usengumuntu ophephileyo
manje ubufakazi bukhona yini obokuthi abantu laba bachaywa njani kwakusemthethweni kumbe ukuthi bona balacala
ubufakazi ukuthi abantu laba bachaywa kungekho umthethweni sizabo loba nje uhulumeni weZimbabwe njengoba ehlala engumuntu ophethe izinto sikubonile emavikini adlileyo sebesala bethi bona hhayi asomasotsha ayihamba echaya abantu lamapholisa ngabantu ababejontsha ama-uniform kodwa bese simangala ukuthi shiwashiwa lingamangangakanani wala ngaqanjwa nguhulumende ngoba amasotsha sasiwabona ayegcwele amalokithi wonke bebhoda ngezimoto zabo zenzana amaphuma lamapholisa siwabona bengenela abantu bebachaya ezindlini sikhuluma nje ithimba lethu belibhoda eminye lempophoma libhodela bonke labo ababechayiwe libabona ezabelweni zabo ngoba abanye bebesesabala khona ukuthi beyezibhedlela besiyabakhuthaza ukuthi benanzelele ukuthi hayi kuqakatheke ukuthi beyezibhedlela lalobu uhulumende vele ngasoze bancede ukuthi ngoba kumele kwenziwe ama-report kodwa kokusalayo ukuthi hayi abantu bachaywa sibili balimala bechaywa kakhulu ngabantu abagqoka ama-uniform amapholisa lamasotsha
abaningi baqathanisa isehlakalo leseground kuyafanana yini isisindo sakhona
yinto ezimbili dadewethu ezishiyene iground akulanto esiyenzakele eZimbabwe ngo-1980 kuzofika namhlanje esingayilinganisa leground ngoba kathe singasikhuluma ama-reports athe sokufa abantu abangu-12 to 13 uthole ukuthi kambe i-12 to 13 people abafileyo ingakhompewa le more than 20,000 people ababulawayo abanye banyamalala kanjalo so esikuthiwe ukuthi abantu bonke abazama ukuthi baqhathanise indaba leyi le-ground bethu ziyahambelana ngabantu engathi mina abalaqiniso emlonyeni yabo abafuni ukuvuma ukuthi i-ground akukabi lento esiyenzakele kuleli lizwe ezafika lapho njalo futhi i-ground kwakuyikubulawa komhlobo othile ngomunye umhlobo kumbe ngurhulumente so ngokunjalo lezi zinto zombili azinyeke zalinganiswa loba sokuthena.